Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welomukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 10 kuMfumfu 2024 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abemba amatshe eligugu ukuba besebenzise i-artificial intelligence ukuze bethuthukise umsebenzi wabo.
Umkhuhlane wengqondo umkhuhlane wokuthi abantu kabakawemukeli, ikakhulukazi ezweni lethu le-Afrika, ngoba abantu lokhu besakuthatha lokuthi kuyinto yokuloywa.
Kunanzwa usuku lokuhlolisisa ababulawa umkhuhlane wengqondo.
Omama bakhangelelwe ukuthi babe yibo abakhangele imuli, so ukuthi bakwanise ukukumisa kokubili imuli lebhizimusi kuba nzima.
Abesifazana bakhala ngokungasekelwa kwezamabhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMongameli Emmerson Mnangagwa namhla ovule kusemthethweni umbukiso wokwenjiwa kwamatshe aligugu eZimbabwe Mining Engineering and Transport Expo, iMine Entra 2024, kobulawayo lapho akhuthaze khona abemba abenza umsebenzi ukuthi basebenzise ulwazi lwe-artificial intelligence ukuze bethuthukise umsebenzi wabo njalo bethole inzuzo ephezulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Efika ekuseni enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair, uMongameli Mnangagwa ubhode ebuka imitshina esetshenziswa ngabemba okutshiyeneyo lempahla abayisebenzisayo elomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga kanye leziphathamandla zikahulumende. UMnangagwa uthe uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa umsebenzi wokwenjiwa kwamatshe aligugu ukuze uhambelane lokwenzakala emhlabeni jikelele, ngoba lolu gatsha luletha imali eningi elizweni. Uthe kubalulekile njalo ukuthi abaphatheka kulomsebenzi basebenzise ubungcishi bolwazi lwakulezi insuku obe-artificial intelligence. Amazwi kaMnangagwa asekelwe ngumqondisi we-ZITF uMnumzana Nicholas Ndebele.
Indaba ye-technology egoqela i-artificial intelligence yinto eqakathekileyo okumele njengoba umhlaba jikelele usebenzisa lawa ma-technologies. Kuyasiza kakhulu ekuncediseni lokho okuthiwa ngama-efficiencies.
Lo nyaka umbukiso we-Mine Entra ulamankampani akwamanye amazwe abukisayo angamachumi phose amabili 19 agoqela avela kwele China, i-DRC, i-India lawase-South Africa. AweZimbabwe wona ayedlula amakhulu amabili alengxenye 255 nyakenye kubukise adlula amakhulu amabili lane. Umqondisi wenkampani esebenzela kwele South Africa naseZimbabwe eShemax eyiyo enqobe amankampani abukisayo avela kwamanye amazwe, uMnumzana Shepherd Chawira uthi awulula umsebenzi wabo ngoba zinengi inkinga ababhekane lazo.
The environment is very unstable. The exchange rate regime is this
Umsebenzi wokwemba amatshe aligugu afana legolide ledayimana ubusenziwa kakhulu ngobaba okweminyaka leminyaka, kodwa abesifazana labo sebewenza ngobunengi. Omunye wabo obese-Mine Entra unkosikazi Priscilla Masuku ogebha igolide eGwanda yena othi bacela ukuphiwa amathuba ukuze bathuthukise umsebenzi wabo. Osakhulayo unkosazana Thubelihle Sibanda laye ongene umbukiso we-Mine Entra ukhuthaze abatsha ukuba bangene kubhizimusi lokwemba ukuze bazithuthukise. Umbukiso we-Mine Entra lonyaka uhamba phansi kwendikimba ethi Unearthing Success, the Mining Value Chains, Innovation and Industrial Nexus. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
eZimbabwe limanyanelo umhlaba wonke jikelele ukunanza ilanga lokulimukisa ngomkhuhlane wengqondo lamuhla. Abezempilakahle bekhuthaza ukuthi abacabangela ukuthi balesifo lesi baye ezibhedlela ngoba bengathola usizo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe leyinye yalezi ncwadi engumongakazi engathandanga ubethwa ngegama.
Umkhuhlane wengqondo umkhuhlane wokuthi abantu kabakawemukeli ikakhulukazi ezweni lethu le-Afrika, ngoba abantu lokhu besakuthatha lokuthi kuyinto yokuloywa, asonto nje uyayodwa. Abakakwemukeli kahle, njalo kuseseyinto ehlekisayo, into abantu abayikhangelela phansi. Engakuxwayisa kubomama labobaba ikuthi nxa ukuthela ukunanzelela ukuthi isihlobo senu kumbe umntwana usesiba lomkhuhlane wengqondo, sikhuthaza ukuthi hambani kwabezempilakahle ukuze liye kuzwisisisa kahle ukuthi kuyini sibili okunganceda umuntu lo osekhubazeke ingqondo. Ukukhubazeka ingqondo asonto ephangisa ukuthi abantu bayizwisise bayemukele masinyane, ngoba nxa iqala abantu bakuqala njengani into encane kumbe into eyangisayo ukuthi abantu baphumele egcekeni. Ngokunjalo ke abantu bayaphuza ukuze bayefinyelela ezibhedlela, but enloke ngikukhuthaza ukuthi lingabona umuntu esesenza into ade engajayelanga ukwenza, maybe useqalisa ukuba lolaka, ulodlakela, kumbe useqalisa ukuba ungaziphathi kahle, siba lobuchapha kagezi, useqalisa ukuthi angahlanganeli kanye labantu, etshengisela ukuzikhetha ebantwini, hambani kwabazempilakahle bayakwazi ukuhlolisisa isizathu salokho okwenza ukuthi umuntu enze njalo. Njalo kuyelapheka umuntu aphile impilo njengabanye abantu bonke, asebenze layo abe ngumuntu onormal. So ngixwayisa bonke nje abacabangela ukuthi ukhona umkhuhlane wengqondo, kabahambe bayezibhedlela bayehlolisiswa kakutsha. Njalo nxa kuyikuthi umuntu ule problem maybe ye-depression, kabahambe baye ku-counseling kungakabi yinto ezagcina idala umkhuhlane wengqondo o-serious.
Leyo incwadi kwezempilakahle ebixoxwa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 isegweru. Izikondlo seZimbabwe kwele South Africa sithi abathatha ama-electronic passport se ekupheleni kukampandula kumele bewathatha esikondlweni lesi loba bengatholanga imilayezo yama-SMS kumamakhalekhukhwini. Isikondlo lesi esethule umbiko lo ekhasini laso ebulenjini be-internet lithi okumele bethathe ama-passport abo yilabo abahamba kuleyo ndawo kusukela mhlaka 23 kusiya mhlaka 25 kumpandula. Sithi abantu balakho ukuthuma izihlobo kumbe abangani okumele bethwale izithupha lamaphetshana aveza ukuba bahlawula imali yamapassports.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngeya khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ili ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel, yinkundla yakho.
ELeZimbabwe kuthiwa ngelinye lamazwe akuzwekazi le-Afrika aqakathekisa amabhizimusi lemisebenzi yabesifazane, kodwa loba kunjalo lokhu bekhala omama besithi kuningi kubavimba ukuze amabhizimusi abo athuthuke ngemfanelo. Kubika uTopias Mudzingwa eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yeWestprop ibambane leyinye njalo inkampani yakwele Melika, e-Atlantic Council for Freedom for Prosperity, okhokhela inhlelo kunhlanganiso le, umnumzana Joseph Limoyle, uthe kuyajabulisa okwamagama ukuthi omama bayasekelwa kwezamabhizimusi eZimbabwe.
country does actually pretty well at encouraging and empowering women.
Buhle kakhulu ukuthi eZimbabwe linemthetho ephakamisa omama abafuna ukungena kwezamabhizinisi, kodwa kuqakathekile njalo ukuthi lokhu kusekelwa ngumumo omuhle elizweni ukuze amabhizinisi lawa engathabalali.
Kodwa loba kunjalo bayakhala abesifazane abathi ziningi inhlupho ababhekane lazo nsuku zonke eZimbabwe. Omunye wabesifazane laba ngunkosikazi Yvonne Chiwara onebhizimusi kobulawayo onceda osomabhizimusi ngolwazi lwamabhizimusi.
And obviously kulama challenges akubuyi wodwa. To start off with, I'm a female. Abantu bayazibuza ukuthi who are you? Uzibona ungubani ungumntwana oyinkazana ongakhulumi into enjani? Kuyabuya lakhona kwama-psychological, you know, questions ukuthi who do you think you are? What are you capable of? Ungubani? So we're judged on that.
Omunye njalo wesifazane osakhulayo unkosazana Nicolette Mvulawa uthi kabatholi usekelo olwenelayo emphakathini omama abafuna ukungena kwezamabhizimusi.
Omama balenkangelelo bakhangelelwe ukuthi babe yibo abakhangele imuli, so ukuthi bakwanise ukukumisa kokubili imuli lebhizimusi kuba nzima.
Unkosazana Primrose Ncube ohlala eKezi eMatobo uyakusekela lokhu esithi omama emaphandleni badonsa nzima kwezokusungula lokuqhuba amabhizimusi.
Lokuthi babe thole indlela zokuthi ba-apply ama-loans, ama-business loans, abe tholakala maybe kuma-financial institutions. Omama abaningi baswela indlela yokuthi ba-apply ngoba abala collateral, and okunye futhi okubulala omama abaningi okusenza kube nzima ukuthi singene kom-business. Ukuthi asila exposure omama abaningi especially abasemakhaya mina lapho engihlala khona akula exposure, asikwazi ukuthi nxa ngifuna ukuthi ngilokhu zibhizinisi enje ngiqalisa njani ngiyenza njani ngiqonda ngaphi.
Ekhuluma ngenhlupho ezibhekane labesifazane umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende umnumzana Mthuli Ncube uthe uhulumende weZimbabwe uzakhuphula izinga lokunceda omama abakumabhizimusi.
Esikuzamayo njengohulumende ukuthi intengo yemali le leke sithi khona i-interest iyehliswe, that is bona ngani phezulu kakhulu. So silamaqhinga atshiyeneyo ukuthi siyoyehlise, njalo wawuxa ubeke kumeleke imali umuntu ethi khona ulendlu ulani kulalokho elokhu esithi i-collateral ngesilungu, sifunela koko lapho kwehlise kube lula ukuthi omama baboleke izimali.
Abesifazane abedlula ikhulu abangene umhlangano lo abalufundiswe inhlanganiso ye-Westprop, umhlangano lo oqale izolo ugqitshwa namuhla. Ekhuluma kusanda kugqitshwa umhlangano lo okhokhela inkampani ye-Westprop umnumzana Kenneth Sharp utshele iStudio 7 ukuthi osomabhizimusi kumele basebenze lohulumende ukuze bethuthukise amabhizimusi abo.
For too long we've looked at government and private sector as separate entities, they should be looked as one.
Isikhathi bese sisithe uhulumende esebenza ngale, asomabhizinisi bengale. Siyabonga inhlanganiso ye-Atlantic Council esibonise ukuthi ukusebenza ndawonye kuqakathekile. Siyathembisa njengabosomabhizinisi ukubambana lohulumende ukuze siphathise omama ngokugcweleyo.
Umhlangano lo uqhutshwe phansi kwesihloko esithi Women for Prosperity. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuTobias Mutsingwa.
Zinezizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Taiwan uthi eliChina liyaziyenga uma lisithi ilizwe leli liyingxenye yalo. Umongameli wakulelo lizwe umnumzana Lai Chiang-te uthi eliTaiwan lilohulumende kaZulu uma kuqhathaniswa lohulumende wakwele China. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba abadabuka eZimbabwe abakhangwa ukuba bayisebenza kwele Russia bathi babanjwa ngamandla okuba bekhande indizamtshina zohlobo lwama-drones ezisetshenziswa ukubhomba kwele Ukraine. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, izulu lesiphepho uHurricane Milton libulele abantu abane esabelweni seFlorida izolo njalo latshiya abayizigidi ezintathu 3 million bengelamandla kagesi ezindlini. Izulu leli belilomoya omkhulu oqothule izindlu lezihlahla obuhamba ngesiqubu samakhilomitha aphezu kwamakhulu amabili ngehola 250 kilometers. indawo eziningi ezigoqela izikolo lamabhizimusi bezivaliwe namuhla. Umongameli Joe Biden ukhuthaza abathinteke kulesi sehlakalo ukuthi bahlale ezindlini bamelele usizo oluvela kurhulumente wakhe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lesi sizalwane seZimbabwe esihlala eFlorida, unkosazana Sikoluhle Musundile, yena othi lapho ahlala khona akubanga lo monakalo omkhulu.
Lapho ngikhona, it's not that bad. I-fence went down, umoya wangkhona, ya umoya was scary. At umoya lezulu, but mina dingekho ku-evacuation zone. So, lapho ngikhona, it wasn't that bad. Really, it's just a fence that's down in lama bini, nje the people apparently, lo moya too scary, but otherwise, angiluzanga le power. So, but ngilabantu abaningi ngisebenza la bade besenda ama messages ukuthi abalapha.
Kwezinye indawo nxa ubuka lawe kubo mabonakude njalo nxa usizwa mhlawumbe kuzihlobo labangane abasendaweni lapho kube lo monakalo omkhulu, bathi kunjani?
Abantu abaningi bakhala ngepower lezihlahla ezilokhu ezisablokhi lokho nje ezisablokhi izindlela ama-power lines. So lokhu ebesitakha ezindlini asikaphuma asikakliwa ukuphuma ngoba wase ukuthi nxa izihlahla zichaya ama-power lines e-down. There might be power, life power. So abantu abaningi abakakliwa ukuphuma ezindlini.
Emsebenzini lihambile yini namuhla njengoba usendaweni yakho kubanga lo monakalo omkhulu?
Mina was on standby ngithi izolo ekuseni ngisebenza esibhedlela, so I was I'm team B eke kufanele ngingene kusasa to relieve team A. Team A is still in. So I team A lokhu isesibhedlela until kusasa kuseni, then I team B thina sirelieve abalokhu bephakathi kathesa.
Abenza eminye imisebenzi nje etshiyeneyo, ungathi bayasebenza yini namuhla ikakhulu endaweni yakho njalo lesikolo zivuliwe?
Hayi, izikolo azivulwa imigwaqo ekakliyo, izikolo azivulwanga. Abasebenzayo kuya ngokuthi usebenza ngaperini. Kule ndawo esezivuliwe amanye ama-grocery store sevuliwe, kwezinye indawo lokhu abakakhuphi lamaplanki emawindini, so amanye amabhizinisi amaningi lokhu esavali.
Lapho etshaye khona kakhulu i-hurricane le, kuyini elikubonayo kubomabonakude?
Sibona amanzi amaningi on the streets, making it impossible ukuthi abantu beyenze go in and out. Abakakliwa ukuthi bebuyele like boSt Petersburg labo Clearwater, abakakliwa ukuthi bebuyele bebone damage. Abantu abaningi babalekele ngapha kwaya grounds eChamba. So ukuthi bebuyele khona ngale, they have to get cleared first, akukaclear. Lamanzi ngabe lokhu edrayina, it's less water on the roads. Kathesi ba-encourage abantu ukuthi beke beme amanzi edrayine, beme ukuhamba-hamba.
Unkosazana Sikoluhle Musundile yisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esabelweni seFlorida, bexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Silokho sikwezeMelika, i-Electoral College yindlela abantu eMelika abakhetha ngayo umongameli. Lokhu kusebenza njani?
I-Electoral College indlela abantu eMelika abakhetha ngayo umongameli. Indlela le iyachiyana lendlela amanye amazwe akhetha ngayo abakhokheli. Isebenza kanje. Ibandla linye ngalinye lingakhetha ozalimela kukhetho lukamongameli, lo okhethiweyo ukhetha umsekeli wakhe. Abantu laba bakhankasa belungiselela ukhetho oluqhutshwa mhlaka 5 kuLwezi. Ngosuku lokhetho ababhalisileyo ukuvota bahamba endaweni zokuvota ukuyavotela abamfunayo. Kungavotwa umongameli ukhethwa kusetshenziswa i-Electoral College. I-Electoral College ilabantu okuthiwa ngama-electors abaphatha impumelo yamavoti ezabelo. Izabelo ezilabantu abaningi zilama-electors amaningi. Ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli, kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamachuma esikhombisa 270. Ama-electors la avota kungedlula inyanga njalo umongameli ugcotshwa ngoZibandlela. Nanko-ke yiyo indlela abantu beMelika abakhetha ngayo umongameli. Njengelikubonileyo indlela le ichiyene le ndlela amanye amazwe akhetha ngayo ubukhokheli.
Siyabonga kakhulu Dabakancube. Sokulesikhathi eside, umnumzana Jameson Timba labanye abakucelele Citizens Coalition for Change umuzana Jacob Ngaruvume nabambalwa abaphikisayo bevalelwe e-remand prison besethiswa amacala ukwephula izikhondiso zomthetho we-criminal law COVID Defecation and Reform Act. Utimba lamanye amalunga e-CCC babotshwa ngontulikazi walandela uNgaruvume umnumzana Amos Chibaya labanye ukuthiwa batshotshozela udlakela ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit waqhutshwa kunyanga edluleyo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso we-Freedom Alliance lomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla le-ZANU PF. Uncube usungula lingxoxo.
Abalokhu bevalelwe ngoba uhulumende okhona kasiwe wabantu, uhulumende ozifakileyo wesaba lezithunzi zabantu ke uyazesaba. Lokhu vele kusibisela emuva ngesikhathi sikaSmith ukuthi abantu babebotshwa bengavunyelwa kule nto abayisolayo ngabayisola. Ngoba ukusola ukubuswa kabi kulilungelo lomuntu wonke. Nxa sikhangele ku-21st century nxa kulomuntu osabopha umuntu ngokuthi uthe khona ngibuswa kabi. Kuyinto embi kakhulu le esiyibona isenzakala elizweni leZimbabwe.
Ye baba Golide uyazwela lapho uyakhuluma uNcube ukuthi hayi kukhanya ngazani lina liyenza konokho okwakusenziwa ngu-Ian Smith kodwa ngani liyenza okuwesi kulo Ian Smith. Ungena khonapho ke Golide.
UNcube ulukhuthi lugaja kancane ngoba kasohulumende obopha abantu bofaka abantu umthetho owabunjwa ngabantu bonke uthi yi-constitution loku okwavunywa ngamuntu wonke yikho obopha abantu. Uhulumende engangeneli yikho bona thakona there are three arms of uhulumende kule judiciary kule executives the legislature lapha mina engikhona khona eparliament ngani executives sisho phela upresident lama minister ijudiciary sisho phela imithetho yandaba yena leyo akungenelwana omunye nomunye ubamba okwakhe thina njengelegislator sisuke siba overseer siba supervisor ukuthi basebenza kuhle na. So into eqathi leyo nxa sikhuma ngento enjeyazoyalenze ezanabo abalokhu bevalelwe okuhle yukuthi kwesi sikhathi lani basakazi ake nidinge abantu be-judicial service khona bangali uthi sizwisise ukuthi kanti vele bona laba abalokhu bevalelwe abanye bephiwe amabheli kuyabe kutheni kusuke wathini ngoba kaneyineyi into leyana kuthiwa ibheli iphiwa ilama condition. So ungavele wathula i-condition leyana. So usisho ukuthi the next time nxa ubuya usizwa kuma phambi kwabo laphana ufuna ukudinga ibheli balalo ilungelo lokukwalela ngenxa yendlela oziphathe ngayo ngamuva le kuyabuya futhi kuzokuhawunta phambili ngayo. So yinto kumele zicace zonalezo singalala kuphunga ukugijimela ukuthi kona yeke uhulumende lokhu ufuna udokala ngoba khonokho kwenzekayo lapha even e-America even e-Britain ukungenza into engani sofuna ukuvukela uhulumende wabo uyaboshwa vele akula lizwe elingayekela umuntu efuna ukwenza umathanda endaweni
zokubusa kwelizwe. Ye, uyamuzwa ke uyakhuluma uGolide lapha Ncube ngenaba.
Izigangi kazibotshwa. Umnotho welizwe ufile nge-corruption kutshontshwa izimali kazibotshwa. Imali ziyatshontshwa khonapho kubanjwa izimota zemali zonke lezo zinto. Lawo bantu kababotshwanga. Kodwa abantu abasukuma bemele intuthuko yokuthi lokho kwenziwe elizweni sibuswa kabi. Babotshelwa ukuthini? Wothi ngukhorelte baba nguhulumende nalochuma njengoba usitsho usithi uhulumende ulengatsha ezintathu. Lolo gatsha lunguhulumende okhuluma ngalo oluyilo lubopha abantu. Iyekelanini ukubopha abantu kungela sizathu sokuthi libabophelane. Ongalivuma abakonile ukuyini. Alifuni kuphikiswa lidingane baphalamende. Ngoba nxa lingafuni ukuphikiswa hambani lehlale ezindlinzeni. Lisuke kuhulumende kukumele kubuse umuntu ovumayo ukuqondiswa. Ngoba lina alisine lazi yonke into. Ipolitics yale galiyazi lazi ukuvalela abanye. Ngoba lisesaba ingqondo zabo ezibukali. Okwedlula ezenu umnotho welizwe ufile yikwehluleka kwenu okutshengisa ukuthi liyehluleka nxa sebelichasisela abaliqondisayo bezama ukulivula amehlo selisiyabavalela ejele ukuze lisale linganithiwa lina lile ngqondo eziqondileyo akuqondanga khonoko.
Ye Golide gqiba khonapho.
Hayi uyazama ukuthi amele into yakhe ayimeleyo kodwa njengoba ngishilo mina Agula mundo hapo kuvalelwa ungenasi zathu. Njalo agula nto emangalisayo engakuthiwa ngabo thimba kumbe ongalivumi labo bona labo bebodwa. Kanti ngandibonga abanye labo obabona sochamisa abaphandle, obabo sikhala abaphandle, sebephandle, baningi abanye abantu abaku-opposition, abanye abakhaliphileyo futhi ukudlula konoku kodwa abaphandle. Into nje ekhona ukuthi kodwa icala liyembula ingubo lingene. Yikho khonoku okukhona kuphela. Yikho nje mina, ngawufuna ukuthi wona ucujungule indaba leyo. Asicubunguleni silo muntu wakhona ngale emthethweni umdinge baba Mthembu umuntu lo onjani ukwazi ukuthi kona sikhulume into esicace ngayo hasho ukuthi sibonge ukuhlalisa iganga kwesikhathi sikhuluma izinto sesibonge ukubala nje kuphela kodwa singaba nolwazi ukuthi kona kanti laba abaseleyo kutheni yinto ezasinceda naleyo ukuthi kona sibe sesikwazi ukuthi yonke sesidiscussa la sikhuluma izinto ezinjani ezirelevant njalo izinto ezingekho intangent le reality.
Lapho lizwe umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lepharlamente ekubandla lezanupf kanye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Wezemidlalo, iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors linqobe eleNamibia 1-0 namuhla kusibaya se-Group J 2025 AFCON qualifiers emdlalweni odlalelwe e-Orlando Stadium e-Johannesburg kwele-South Africa. Lokhu kutsho ukuba eleZimbabwe elilemiklomela emihlanu selikhokhela isibaya lesi, lilandelwa ngele-Kenya ngele-Cameroon. Liza kungilana lele-Namibia njalo ngomvulo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, ndinjani. Ukhulumayo ngumhlali wetsholotsho khonapha ngisaba nje ukuziqamba ibiso. Ngilohlupho la, hlupho lwami lusukela ekhodi yona le tsholotsho. Ngilodaba olusule 2 years, ngenxa ngaphambani be 1 year, 8 months. So udaba lwami, ngiyahamba ngisiya ku kuthiwa ngobani labo click of court ngisiyacela ifomu ukuthi mangalele lowo muntu. Kuya nje ukuthi ifomu lena kawuyitholi nxa ungela messenger of court. Manje engingakwazi ukuthi that messenger of court ukhatshwa yimi yini. So bendinga ukuthi ngingathola yini usizo mangabe ligwanisa ukungcedisa ukwanisa ukungcedisa ngamvala ku 0784392116. Ngiyadinga sele usizo wakho ukuthi ngiyenzeni ngoba nginawo ugcina usuyenza into engayisiyo kusasa kuthiwe umuntu lo uRoad kanti uyakujikajika kwamana ekhodi. Ngiyayimbona abanye abantu umuntu eseyaripota icala befika bemjikajika azagcine ephelelwa amandla umntwana ebhejika ngoba uyabuloku ugade usiya khona phana ugade usiya khonaphana. Ngicela usizo.
Izimbabwe sokwaba yikampani yezanu wathekahle mabezavula ibhizinisi ngamapasipoti egoli phezu kwalokho ipasipoti yakhona 5,000 ayila permit abantu bezimbabwe basafuneka e-South Africa njalo ukuze uhlale e-South Africa usebenze kufuneka i-permit. So bathi khona abantu bazenza njani nemisebenzi ayiseko 5,000 bazoyithetha phabantu abona le nto leyihlungu kakhulu lokuthi phela ngabe le 5,000 iyathathwa iyalungisa izibhedlela ekhaya kubakhulu ezikolo kube le free education kodwa konke lokhu abakucabangi into nje ekhona kungabo kuphela ukuthi bathathe le mali le bayifide abantu ababo. Abantu babo kabafundi ezikolo zasekhaya bafunda phetsheya kwabona labo kabayelatshwa ezibhedlela zasekhaya bayelatshwa phetsheya. So into leyo ihlungu kakhulu. Angazi ukuthi laba abantu abasezi bekhonkotha lapha ku-Studio 7 bekhulume izanu bazaze bekubone nini konke lokhu nabo ngamasenga lapha kobulawayo ephumule emadodeni.
Studio 7 lishonile linjani? I'm right. Hayi qhubekelani phambili bantu bakankulunkulu umsebenzi omuhle. Khulume ngendaba leyo ukuthi ikhulunywe ngumnankagwa lamhlanje ekhaya sithi ama-journalist labanye laba ama-organizations la angasuke kwa-government babangafaki bekhuluma okuninginingi ngelizwe. Ya yikho kwenziwa i-dictator umuntu obusa ngomkhonto vele yikho akwenzayo ngushaka lo bamjayiza manje ngokuthi vele samkwanisa samanelisi vele vele siwanaba batamparana sonabo naba njenje intanga zamajodo lamathathu vele kasamkwanisi bazakhipha nabodwa thina abantu kazana nje asisakhona ukuba ubakhontrola abantu laba ngokuthi abajayiza abantu laba wayesithi bangaphongukukhuluma enye into abantu sebegijima sebelwisana lo muntu lwana.
Labo ngabanye babalaleli besitulo 7 besipha imbono yabo. Ake sokusala namhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthombo osithembayo uGibbs Dube. Singakhohlwa iLive Talk iyalandela.